kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 13 lwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engucommander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abaku-army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo-PF ngoba lingene kwezumbutho, umbutho kawulani lepolitics.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo, the Matheven North and South, lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga eZANU-PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe, bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuZANU-PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebekhona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla leZANU-PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuZANU-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into esobala newethi ukuthi ubaba lo engucommander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitics. Kade sabatshela bona labantu abaku-army ababesempini ukuthi hlukanani lezalo-PF ngoba lingene kwezumbutho, umbutho kawulani lepolitics. Kati kusukela ngo 1981 iArmy ingenela kweze politics kubulawa abantu eMathebeleland kwakuyi Army igugura hundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army. Sithi thina bavele baqhasa ubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondananga nabo. Angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko idevelopment naleyo. Isikhathi sonke lethu zani thina eMathebeleland for instance akasiboni development since 1980. Kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakula development, kakula msebenzi, kakhuluma zonke izinto ezizakala ezimbi, akhulume lokuthi abantu babulawa izana, kakukhulume, akhulume lobusele obukhona ukuthi laye waye ngomunye wakhona, kabakhuluma ngokudilizwa kwamapulazi, akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa amapulazi, iArmy yangene, kakhulume zonke izinto ezimbi, athi ukuthi yaxolisa ebantwini beZimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho. Abethe sithi ukuthi kumele ukuthi iArmy yehlukanise nezanu PF ngoba into embi yonale ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla. Gasila indlela ukuthi sithi iArmy kayehlukanise nezanu PF.
Umgabe na ubona eyiphatha njani lindaba?
Laye kakulanto angayenza mhlawumbe angakwenza ukuthi ambophe. Ngaye lesibindi senise ase abantu sokubulala abantu eMathebeleland, ngambophe lomuntu sibone.
Bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela na?
Ye, kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo, lo wafohlayo. Ongomunye layo isikhiwi, balwela isigebengu esabulala abantu eMathebeleland. Yinto abayenzayo, basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayo political ambitions zikamnangagwa yizo ezishovayo la. Ngomthetho bamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya inamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle. Kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabango yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa uMujuru, yenziwa uMnangagwa, loba engathanga kufaka isobala kodwa engibona mina lokho.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla leZANU PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngithile ukuthi nxa ungazu ukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo khasikule labo jata malokhesi Mgabe, ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi uba nomongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution, utsho vele bona utsho ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labo abantu abangayanga empini. Ye, i-National Army yafanange ingenele embusweni. Kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu, indoda mayikhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ukuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe. Ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela?
Yabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulokhu yiqiniso okuthize, ngoba siyazi phela umama yena uSehlethi wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga, wayevele wathi yena nxa lifuna ukuthi lingidubele makilingidubele eqondane laye. So kutho ukuthi i-contract yakhe lani yayivele ikhona ithiwakhona ida-expire, angikhole ukuthi izarenyiwa seqondane loku-retire lapha, ngoba babevele bethilo ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye. Hhatshi lapha vele iqondane lo mama lo wababusayo, ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isithi ibisipalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhla ka 16 kulenyanga liye phela ngompalakazi mhla ka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abaningi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSeni Sfanda.
Bona ngani lolu hlelo lukuhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota ikakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo leMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina iZEC kumele ukuthi ikhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yiZEC okungenza abantu babhalise ngobunengi?
Okokuqala ngizakhuluma ngalokuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngaphe ngathi ngama-affidavits. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezek labo babe khona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphume labantu bakhe bezama ukuregister. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona izek ngibona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathendabo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo eziyabe vele sezilabantu kumbe indawo eyabe vele ibuthene abantu bababaningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho izeke ebeke khona ongalabantu abaningi kwenze isikhathi ngabe kuyizikolo zande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe-Biometric Voter Registration i-BVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu le-Victory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lwe-BVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulo mhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philemon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Entalale abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusenziwa i-registration yonale abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number. Sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane kuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotela ubani. So ikwethusela okunye khona kokukhathazana.
Unkosazana Juliet Noni, oleminyaka kuzalwa ngamathuma esikhombisa, uvumelane lo Noni esithi udubo lodlakela luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona lapho kuto imana konde vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi thina so sichane ngoba vela kusincedile. Lakatesa kusincedi kuzo kathi kwavota imisebenzi abantwana kabana abantwana lokhu besiyegula thina siyavota ukuthi silungiseni izwe lethu asivoteli ukuthi sibulale imakhelwane yikho sikhangelele ukuthi abantu kumele sibe matured ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso iyangayo.
Imbongo Uncindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sithoniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlwanga ngasiwuvota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengethuselani, bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqukekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluza kumbe okwethuselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Na ayibe singakalwa nje lokhu kangako sazi nje kweminyaka yonke idlule kanti kwanamhla besingaka kwemodeli khona bezokutshela ngayo.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo owe Victory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information nge-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhe zafika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama komhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuchiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abohlangothi lwe National AIDS Council babelombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza iBP idiabetes leminye. Umcimbi lo obuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube owe National AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu owe World AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Ayithi esiqoqa umdlalo lo owe Musical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane lempilo yabo.
Umqondisi weNAC kobulawayo uNkosikazi Natranyati uthe uZulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV, siyananzela ukuthi iBulawayo i-HIV prevalence okwakathe siyiku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. yalusana nzelele ukuthi isociety yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethagethe abantwana abale 16 to 25 years ama-issues e-HIV and AIDS. Pushing them to access ama sexual reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu nje njane zakhulayo mayelana nomkhuhlane weAIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo wedrama ofundisa okhuthaza abantwana ukuba bevale bengavuli because i theme yalonyaka iHIV and AIDS well it's a commemoration it corner closing the tape to new HIV infections. So sizayenza umdlalo o 10 minutes okhuthaza intsha kakhulu amantombazana ukuba beziphathe kanjani beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabaqeda ubunjalo babo. So ike sikwenza njengeviki namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts iEASA umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi. Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UNAIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha. Kwaba labantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZANU PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bekuhlelo oluphuma kuebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ayi akunzima Dube ngani but akukhanya ngazani vele isingiyomndeni leya hayi bazama ukukwenzela uGrace Stulo lapha
kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40 so ke utshiwe nga uthi khona kungani kwenzakala ungani kakufuni lamba soja asememadlodlongwane
hayi umbona ngazani nxa kungaba njalo kungaba ngcono yekela bekulungise bona bodwa khona kahle
ukuthi bangakulungisa sibili
nxa bevele kutshana bebethayane cause ngoba lapho ngazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la cause indlela umnanga wakhutshwa ngayo layo engazwisiseki but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma ngidlabo bonke abe-team lacost yonke yabo
sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani ngizothozeni lo moyo lapha ecingweni
ya abangenele kuye kulungi iZimbabwe ngana ayisela mthetho iZANU PF isenza ngendlela esisa ngayo
so wena uthi kuthweni mnumzana
mina mbona no-othingo nxa zingangenela something ngenzakala etend kungaba le respect kumaphatlayo kusayo la elizweni
kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khona
bangangenela pho ukucontrola nothi uthi ibutho libusi lize ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Chris Nleya belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Kwe
kwezemidlalo ababengabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni iNational Sports Stadium ngensonto njalo ophele ezingutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubheka. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengoba ubona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana naleyi lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalele leBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo lethemba elokuba labantu ababukele lomdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sikholisile njengoba kade ngithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade silidlala. Lokho engikwenza lokho akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate lama-tens yikho engikukwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu layile ndazo osengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubeka ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo angempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Singumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabo usuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City lo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besidlisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khonale kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuzanu PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlayana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilala.
lontunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.